Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerica iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli, abantu bamvotele ukuthi abacabangi lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisa ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho. Sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho-ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kuzenzakala umnyaka ezayo nxa ukuthi unye webandla leli lama-Republicans inganqobanga.
Okwezinto kwakhona ngalokho okuyisikhiwa ukuthiwa khona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president kunokuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Ngibona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjalo.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokho kuthiwa yidemokhrasi. So kujoni khonokho nxa kuzenzakala ilizwe leli?
Ukwehla kakhulu kwedemokhrasi ngoba yona idemokhrasi yakhona yakhanya sibili isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho-ke kukhanya sibili kungathi kungaba yinto sibile na eyehlisayo kakhulu idemokhrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifana nalamazwe akithi e-Afrika lapho esithi ukudunxa ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasotsha lokunye kunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza kulabo bangakwenza kona.
Kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba njilwe laphana ngathi mina okuyinto okuba yi-president. Baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyani isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yena ama-elections arigiwe, ama-elections attempted. Uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo bokwenza lokho emhlabeni.